eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idiesel ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idiesel ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic ungayenzi ukuthi ngabe uyavuma sevelelebe le mali ekuthi kwenelisa ukustokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem yena leyo ebakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awepetroli lokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzabanganeno ngale impelansonto.
Ningile sigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa isithi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi oseluqoqwe ngabenkampani yezesa. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela ikhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga lamafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu le-Kariba njalo amalahle eWange Power Station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Maduma Afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidingangi pongipho. Yena leyo imali izakuba khona beyidi njengokutsho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days for to a week kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idiesel ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idiesel ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic ungayenzi ukuthi ngabe uyavuma sevelelebe le mali ekuthi kwenelisa ukustokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem yena leyo ebakhona. Sengenelisa ukustokha ukuthi one time bethenge ngathi last a month or 2 months then sebelokhu ebedinga ngapha sisebenzisa yena leyo asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egaraji nelilodwa. EQ yefuel ibidonsa almost about 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and ibathatha ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngazi kuyena le ezathola imoto aku-dry zizayibutha isilast a few days siphinde sibuyele futhi kuroutine yena yabe siyijayileyo.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali they always have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Kariba aphansi sizavuma ngoba sila nje singakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe ayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanki. Sarikathesi iwanki ikhole yarisidilizi. Literal sidilizi uyilandela izifo ngenxathi kwehlika nje kumanager ukuthi izinto zime zingereliable ukucontinue kunjalo. So hhayi, i-excus nje esiyitholayo akula reason ukuthi ewanki akula malahle. Akula malahle ewanki, amalahle ayenzenjanayina. Kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanki.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabe kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu esiyethu eqinileyo, yikho kwezithi sibe lama-problems wonke wona lawa. Angeke sithembe i-United States dollar, sasomali yethu.
Lo mnumzana abekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi yecubungula izombusazwe sixoxelaye eseGwanda. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave. Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa yikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKaribha lapho sokusithiya ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitichini seKaribha siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseKaribha malutshwane genelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningile sigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathibani ngoba kathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Inkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhathileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla, khathesi isikolo bezivulwa, abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ayahamba ekuseni azaza ayebuya ntambama, ngitshone vele engazange ngenisebenzi. And i-customer ngeza kuyibekezela, iyadlulela phambili, ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shuwe isikolo zivulwa. Ngapha amagetsi uyabe wathengile i-cash power, baphinde bawathathe futhi. Hayi, thina kweZimbabwe sawazi shu.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakobulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithwala senzima. Njalo abasitele ukuthi ayahamba, impahla sezifile, kuyatsha amafriji, kuyatsha everything. Abantwana esikolo bahamba bengadlanga. Ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuke ageze ngo-5 ngoba usuku sutsha amagetsi abe vele engasekho. Sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumele abe esikolweni, siya-ayina, akula magetsi. Abantwana lawo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi okuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hhayi. Iyadura la ithengeki, kunzima.
Amabhizimusi, izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa enzima uZulu wakobulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCaribbean selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lephalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe ewetheleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Ikakathenga ukuthi ngiyezabelo khathesi anti uyabona lapho kube le monakalo echiyeneyo ochimanimani labochipingi eminye imisakazo leyapho ngubuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazelo. Kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijiyeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lephalamende eye Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele lumhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lephalamende loludaba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komidi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamathangani ngamakhalanga ngamazulu kabe liridi yabo izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazahlonipha. Iyancedisa kuntuthuko yendawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela aseyaboni ngoba i-radio but bangazibona labo-ke amachangane gidi isihangane sabo amavendi bagida okwabo. I think they will feel part and parcel with their part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentepe community radio station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcasta ngezabelo, kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi-download i-application form. I-application form yakhona i-$10, which is 1,000 shillings, kuthi i-license yona izoba yi-30,000 shillings elingana le-$30. Kukanti-ke ngapha kwele Zimbabwe, ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa, kumele wehlukane le mali engange-$2,500.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations, lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alitshumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Afrika kanye lele-South Africa ngomnyaka 1932, kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. EleZambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi eleSouth Africa lona selinemisakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. EleMalawi selinemisakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela, ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulitshumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuba ukuhlasela okwenzelelo butho entabeni ezeGolis kwele Somalia endaweni yezihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu kwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo yahamba njani le? Into le ayinaZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayenzi asifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhethwa bonke eCongress okuthiwa ngumama Thokozani Makhube. UMakhube lo udalwa ngaba kula maNdebele kumthwakazi omuhle yiNdebele nxa sizikhangele njalo ngumuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wathi sebona ukuthi bona a-a usengani sephathekile wabona ukuthi no angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele kodwa khonapho isupport yabo enkulu ikhona ngapha emandebeleni.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. What is bona siloba balapha ke osecingweni uGreat Man Mkhwebo.
Bona sengathi MDC nje ayimamela umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho. Isinquma sibekwe sibekiwe ngoba eqiniswe noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umfolo MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha. Umuntu mina ngazi kakhulu ethethwa iCongress ngomthetho ngoba kwayena uthanisa la vele liloya oyazi umthetho. Kwakumele ukuthi yena ahlale alinde iCongress noma ukhuphe ebambe ebambe okwesikhathana. And then iCongress uma isifikile sengakhethwa okusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni.
Mina ngibona ngathi abantu besintini vele ngabe bayaphuma into enze MDC because vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapha ababhalwe khona.
Ujohn cacca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uthwankira into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintini ngapha bebenefiti kababenefiti lutho into abayenzayo kusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintini baba ngama-30 lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekele inyamazana kodwa seziphuma isikhumba.
So wena lapho uthi izithukuthu zenja ziphelele ebuyena
ziphelele emoyeni vele kakulancedo abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane le nto ezihlanganele abantu le nto enzisishoneni kwezo vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana nxa sikhuluma ukuthi konkhona thina ez abantu besintwini siyarojwa uthola uthiwa singama-tribalist but bona into abayenzayo ayibonakali ukuthi yiku-tribalism yini khona lokho.
Lapho-ke sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi akula mehluko phakathi kweqembu lakhe lele-Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lingena kwimidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCasilaka Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kungalani yemiklomelo ikanti iqembu le-Highlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu le-Chicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kwimidlalo yemine lanqotshwa kabili kwimidlalo yesithupha eseliyidlale lo nyaka. Ngakwelinye icele iqembu le-Highlanders lemiklomelo yemine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqakane lanqotshwa kabili kwimidlalo yesithupha eseliyidlale lo nyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ngokuba kula mehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but we've lost the same way we've lost.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozoba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazibani mhlawumbe sizaphutha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leMshowane Stars lizanqikana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZBC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizamukela khona eleCapes United ngaseKipo. Iqembu leRamdals lizadlala leLimanyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leLeDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Ababaneni abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala kombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
ibizo lami ngoSipho Mbambo. Ma sengidlala stage ngibizwa ngoZimdabuli. Kusho ukuthi mina ngakhula ngikhulela endaweni okuthiwa kwaNkosikazi, ngafunda iprimary yami eLukala, isecondary ngayenza eSiganda Secondary School. Ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengineqembu elibizwa ngokuthi umthombo wokuphila.
Umbambo ubecula isicathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginqe ukuthi acule ijazz. Njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho.
Ngine-albhamu eyodwa ethi Lungiselana Abantwana, nesingli eyodwa njalo ethi yona Ngoba Umama Wami Ngumtswana, ithi yona Umuhle, ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle, umfowenu muhle, ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambe.
Loba nje selesikhathi eside ecula uZimdabule khakabili amadlalade amaneni.
Ngiyamthanda lo muntu ngenhliziyo yami yonke.
Umuntu wangenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kusunduza boys, but ma bebuya phetheya weza wangitshela engikhuthaza etayi mfokababa, njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela, ngicela ukuthi italenti lakho ungaliyekeli. Ngase ngivula-ke la menye i-group i-jazz, ngiyakwazi ukuyicula, ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international. Ngase ngithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene ku-jazz. Hhayi, umculo bawamukela kahle kakhulu.
Kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye 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 kodwa nguye kodwa lumuntu ngiyamthanda.
Phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngaphi.
Thengani izingoma zabahlabeleli elibathandayo kakhulu umntu wakini, futhi ube proud ngaye. I-music yakithi sibe proud ngayo. Mina ngitholakala ke ku Twitter, Instagram, it's zimw_zw. Ungacheka uZimw Productions, yo ilokhu njena i-Facebook page yami. Kanti-ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani, ngenza kanjani, njalo lama-contact details bangabe kulo msebenzi. Ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7. Sithi kwasibe nani. Amen.
Pandela eMzansi uZimdabule umculo wakhe ohlakazayo eAfro Jazz. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami Ezra Jesus Band.
Ngiyamthanda futhi naye uyangithanda. Ngibona ngempela sala
yeboke ngomculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi Zimdabule, uhlala eSouth Africa kodwa yena uvela-ke kwaNkosikazi. Singakehlukane-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha ezimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle. Thank you. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.